Abanye bathi ukubhubha kuka-TB Joshua obe nodumo emhlabeni jikelele kuyisimanga njalo kunzima ukuthi bakwamukele. Unkosikazi Monica Mutshwanga, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, uthi bazwela amanye amazwe e-Afrika ubuhlungu.
TB Joshua ubengasosizalwane salapha eZimbabwe, kodwa sizwa ubuhlungu ngoba ubengumuntu laye ozalwa khonapho e-Africa, ubengumuntu olothando encedisa abantu. Sizwa ubuhlungu ngokuhamba.
Umfundisi Anderson Sherin uthi ibandla lika-TB Joshua lilahlekelwe kakhulu, kodwa izulu lijabulile.
Ukubhubha kuka-TB Joshua ibandla lilahlekelwe kakhulu, singabali eNigeria but ibandla umhlaba wonke. Sinanzelele ukuthi ubengumuntu ubehambelela wonke umuntu yonke indawo, kodwa-ke izulu ligeyinile.
Umnumzana Somandla Mathe, umfundisi weKingdom Transfer International, uthi ufunde okukhulu kumuyi uTB Joshua okufana lokuzehlisa.
TB Joshua ube ngumuntu otshumayela ivangeli, ube ngumuntu ogcina izintandane, ogcina abafelwakazi, amawido lama-orphans. Kodwa into esifundo kithi kuyikuthi lanxa uNkulunkulu ekusebenzisa kangakanani, okuseleyo ukuthi uzehlise, uzithobe. Sithi lala kuhle TB Joshua. Izifundo sitshele zona sizasala sizilandela, ezifana lozothando, lozokupha, ungakhethi umhlobo, ungakhethi ukuthi lo muntu ngweliphi ilizwe, ubulothando olumangalisayo.
Inkosikazi Sukoluhle Sibanda, obe ngumlandeli ka-TB Joshua ebulenjini, uthi udabuke kakhulu ngoba ubelokhu efisa ukuyamvakatshela, abone ubukhulu lezimanga zakhe athi zivela kuNkulunkulu.
Ngilokudana kakhulu ngokufa kuka-TB Joshua ngoba selokhu ngaqala ukuthi ngibukele ukwenza kwakhe ku-TV. Bengilokhu ngifisa ukuthi ngiyefika eNigeria ngiyebona izibamanga. Ibandla lakhe kukhanya kulibandla elilothando kakhulu njalo ligcwala. Ukugcwala kalo kutsho ukuthi abakuthola khonapha njalo lothando lwabo lwenza ukuthi bakhule.
Umuyi uProphet TB Joshua obeseleminyaka engamashumi amahlanu lasikhombisa, i-57, ubhubhe ngomgqibelo ntambama ngemva kokugqiba inkonzo, njalo imbangela yilokhu ingakazakali. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.